amanzi ayashupha edolobheni lakobulawayo ayahamba kwesikhathi eside lanxa esebuya kawabuye ehlanzekileli kwanokuthi ungabona ukuthi kuyajabulisa ukuhlanzeka kwawo. Kwezinye isikhathi abuye ezintombini esenganabomvu kuye ngani asenokunuka lodaka. So into esingayazi kahle ukuthi ayahlanzwa yini ngemithi yokuhlanza amanzi, asilashuwa ukuthi kuyahlanzwa sibili ngendlela yakho efanele kwenzakale. Njalo into enye senza ukuthi kungani umkhuhlane lo uyakhula khona ukuthi abantu bayahamba kakhulu, ikakhulu abantu abathengisayo. Sibona abantu abahambayo besiya kubuHarare bekuya la ma-truck bezothengisa ama-fruits, ama-vegetables emgwaqweni, ama-vending stores abo asegcwele ezitradeni. So ngani akulanze control ngokubuthwa kwezibi kungani kuyaphuza kwesinye isikhathi ikakhulu phakathi edorobheni.
Kuyini abantu abangakwenza ukwenqabela lo mkhuhlane?
Isixwayiso esilaso yikuthi nxa bethenga ukudla lokho okuthengiswa esitradeni okuningi kuvela endaweni ezithiyetiyeneyo, kuvela lasendaweni lapho okuthiwa khona i-cholera esibhasi kakhulu. Siyabaxwayisa ukuthi kabakugezi ngamanzi lafana ukuthi uyabhongozela nxa kuzimthetho ephini lakuphuma imanzi i-running water. Sengakutho ukuthi akugezwe ngamanzi i-running water ukuthi ukhongozele ugezise ama-fruits akho, ugezise ama-vegetables akho kungakapheki. Siyaxwayisa njalo ukuthi abantu kabangayi bathi nxa besiyahlangana kule emcinjini sinedisi ngamaphathi imishado babe sebepheka amasaladi abe maningi ngoba into zinje amasaladi zibe ama-vegetables aluhlanga. Akusuke kugeziseke enough ukuthi kubulale umkhuhlane. Sikhuthaza ukuthi abapheke ukudla okuzaphekwa kuxhwathe kudle kudliwe, ba-avoid ukuthi badle izinto ezifutaza njengama isaladi angaphekwayo. Nxa befuna amasaladi kabayenze lana aphekwayo. Njalo imbuthano yabantu abaningi besixwayisa ukuthi ngakuyavumakala ibe imbuthano ezabe ikhontrolwa sibili abantu bangaphe ukuhlangana nje okungalasidingi kwesiqakathekileyo kangako.